candidate.
Not even councillor.
Chris. Into enzakeleyo kule bhasi yako stadium amabhasi kaMnanga Gwalawa awaziwayo ngokugijima rather than anything else ibisuka esiyabhuwa isiya koBulawayo so ifike lapho kule band khona duze lomfula umasumu lapho kule okule bridge khona kutsho ukuthi wehlulekile umkhokheli umtshayeli wakhona ukuthi enegoshete ibhasi ibhasi-ke yasibhewuka uphahla phansi amaviri phezulu so far khathesi esikwaziyo ukuthi sokubhubha abantu abahlanu asebebhubhile abanye basesibhedlela kusazama ukukhangelwa ukuthi khona bangaki okufuzele transfer abaserious kakhulu okufuze ukuthi besuke behambe behanjiswe empilo amabhasi lawana iproblem yawo yona loyo ukuthi ayagijima kakhulu kodwa number two ungani vele amabhasi kaMnangagwa ngezikhathi ezinje yizikhathi zokubana ecithe igazi kunzima akumanga ukuthi ngaphakathina kwesigaba
manje amabhasi la ayabe ethwala abantu mahlayana nje kumbe athwala abalandeli bebandla leZanu PF njalo abevele ethatha yini abantu ebasa emaralini kumbe ngabantu nje
lawa amabhasi ngawathwala abantu nje bezibhadalela kaso mabhasi awathwala abemaralini emaralini bajayele ukusebenzisa amazubko kodwa lawa ngawelukuzeni lawa ngawe ngawokuthwala abantu ababe bebhadala.